Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Nkwenkwezi 2022, uPresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
So isteyaway le ibiplan yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sasho sathi steyaway ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela sasela impendulo.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile esithi alanda kulondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe ngemva kohlelo lokutshengisela uqoqo Zimbabwe Students Union is in Austria.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in future, the organizers must also improve in terms of invitations, because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU-PF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years.
Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe ukuqala elibusayo eleZANU-PF laphikisayo. Namhlanje bahlangene bekhuthazana kulondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho. Umongameli Vladimir Putin weleRussia usola umanyano wenethu ethi ukwenza kwayo yikho okwabangela ukubana ahlasele eleUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile esithi alanda kuzolondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kumkhankaso wenhlanganiso ezimela abafundi lezisebenzi ngokutshengisela ngokungayi ezifundweni lemsebenzini. Zikhonona ngobubi bomumo womnotho lowezombusazwe elizweni. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So isteyaway le ibiplan yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sasho sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela sasela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa eUniversity of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu esizifuna ngoba usezile, sesinikele impendulo. Njengoba sichilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla, sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso womali esenzi mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eneliswa ngabazali bethu. Lathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mina ngibona kuqondile. I hope ukuthi khona lo hulumende uyayithola i-message evela kithi as ama-students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi layehlise.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe stairway kodwa ke isituation ekhona kanamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijiyetshiyeneyo elizweni uyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini engikunanzelelayo yikuthi i-stairway lei kade ikhankasela kakhulu online. Ungananzelela abantu kade bekhankasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye basegoli amanye ngama-political leaders njengabomusi Maimane.
Enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapholisa achaze ukuba ukuthengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lwethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezishiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini. Abanye bathi kube nzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga. Amapholisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare ikakhulu ekolitshini elikhulu eleUniversity of Zimbabwe eHarare Polytechnic leAfrica Unity Square. Abiba njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru, Mutare, Maswingo lamanye kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu. Yimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kwele Zimbabwe agoqela elibusayo eleZANU PF, laphikisayo eleCCC, MDCT lamanye, namhlanje ekuseni babuthane emhlanganweni wokukhuthazana ukulondoloza ukuthula ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo luka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 sokuqalile ukufuthelana kwabantu abanemibono ehlukeneyo kwezombusazwe njengalokho kubonakale esidungiza ngempelaviki. Abakhulume kulumhlangano bathi kuqakathekile ukuba bahlangane izikhathi zonke ukuze kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Stephen Chuma oyisikhulumeni sabasha kubandla le-CCC uthi bayathokoza ukuba babuthanise ngesikhathi elizwe lilungisela ukhetho.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in the future, the organizers must also improve in terms of education. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU PF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years. So next time, they must invite young people.
Kuyinto enhle le ngoba ngasila sikhathi sokuhlangana njengabatsha kumabandla ahlukeneyo loba nje kungaba lenguquko nxa sebesenza eminye imihlangano ukuba balethe abatsha kulokubisa abantu abaleminyaka edlula 40.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Lamek Chimanyiwa oyibanda leZANU PF othi njengabatsha bayaqakathekisa ukuba kube lokuthula kwele Zimbabwe.
I really want to appreciate the efforts that have been made by the organizers of this meeting for all political parties. It's really constructive in terms of building our nation as a people because it's a platform where we meet as young people from different political parties with different ideologies, showing each other that beyond political parties, we are all Zimbabweans.
Sifuna ukubabonga ngokubisa amabandla ehlukeneyo kuyancedisa ukubambanisa abatsha ukuze sazi ukuthi singabantu beZimbabwe sonke.
Umkhulu wenhlanganiso ye-4H umnumzana John Mchenje uthi njengenhlanganiso bazaqakathekisa ukuba bahlanganise abatsha esithi ukuthula kuqala ngokubambanisa abamabandla ezombusazwe.
Anyone can do Roman Catholic, Apostolic, Zionist. That's why we have different things. We can't all be the same. That's why sometimes in a game of football, there's number 1, 2, 3 up to 9. So you expect that in a political field where we don't pay for seven. So what we want to do was to push and promote each to do tolerance. For them to see that they are just one nation.
Umuntu nakho ukukhetha ibandla lakhe yikho esikufunayo lo. Sifuna ukuba bazi ukuba bangabantu banye kungelani lamabandla abo.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Robert Dube uncoma inhlanganiso ye-4H eqoqela umhlangano esithi kuqakathekile ukuxoxisana ukuze kube lokukhulumisana umlotha.
Ukuba khona kwenhlanganiso ezinjenge-4H lezi kuhlanganiswa intsha yezombusazwe evela kumabandla achiyachiyeneyo kuyinto emqoka, kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba sibona ukuthi emva besibona intsha kuyiyo esetshenziswa kakhulu ukwenza udlame lokuxokozela le misindo kakhulu masikhangela nelo khetho esingathi khona bekusiba yibo ababa-sponsored.
Ugcizelele ukuba lokhu kumele kukhubeke ngesikhathi elizwe lisiya kukhetho luka-2023.
Indawonye bexoxisana bebonisana ukuthi hayi madoda ama-elections ngawo ukuthuthukisa ilizwe udlame lo msindo akuyinto engafunakaliyo. Ngibonani yinto enhle kakhulu, sengathi zingaba ziningi inhlanganiso ezingakhusela engathi khona izinto ezinjengalezo ezokuthi khona zikhuthaze ukuthula.
Inhlanganiso ye-4H iqoqe umhlangano owenzelwe kwenye ihotela eHarare lapho inkokeli yabatsha bamabandla ehlukeneyo ezombusazwe ithe gwaqa ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo bekhuthaza ukukhankasa ngonanzelelo njalo okungeladlakela lalabo abatshiyana ngembono njengoba bephuma kumabandla ehlukeneyo. Isehlakalo lesi ngesokuqala selokho kwenzakala okufanayo ngomnyaka ka-2013 lapho ibandla elibusayo lamabandla aphikisayo ayebambeni ekwenzeni ekwehlukeneyo ukuze ilizwe livote ngokuthula phansi kwenhlanganiso ye-JOMIC ngaleso sikhathi. Ekhuluma emhlanganweni munye isikhulumeli sezeku umnumzana Justice Bangwana ukhuthaze abatsha ukuba bengalaleli amazwi okuba ukhetho luyaqhilwa elizweni esithi kumele baqakathekise ukubhalisa ukuvota njalo bavote ngobuningi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usola umatshano owe-NATO ethi ukwenza wawo yikho okwabangela ukubana ahlasele ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana uPutin wethule lo mbiko namhla ngosuku lwesikhumbuzo sokunqoba amaJalimane ayikhokhelwa ngu-Adolf Hitler empini yesibili yomhlaba ye-World War II. UPutin uthi wakubona kufanele ukubana ahlasele ilizwe leli ngoba lalikhanya lidlelana le-NATO, athi ibisilungiselela ukuhlasela ele-Russia. UPutin uthi ubefuna ele-Ukraine litshele umhlaba ukubana kalisoze lingene kumanyanolo. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele-Ukraine uthi uPutin ukhuluma amanga aluhlaza tshoko ngoba waqala udala ukuhlasela ilizwe lakhe okwenza wahluthuna isabelo se-Crimea. Uthi bazalinqoba ele-Russia empini le. Usokubulewe abantu abaningi kwathi abedlula izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi besiyaphephela emazweni angumakhelwane aguqela kwele Poland, Romania, Hungary lamanye. Ukuze sihlaziye okwethulwe nguPutin loZelensky, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Sipho Nkulube olandela owenzakala kwele Ukraine.
Siyawubona bakithi umbiko okhitshwe namhlanje kungomvulo ukhitshwa ngubaba uPutin, upresident wele Russia, ngendaba ye-Ukraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlasele i-Ukraine. ukanya ukomba kakhulu amazwe enato amazwe eEurope ukuhlangana kunato ukuthi wameze wazi wangena uvikele izwe lakhe interest yelizwe lakhe laphana kodwa mina ngibona kuyikuvika nje kuyikuvika omuntu ongafuni ukusolwa anxa bebona ukuthi abezwanani nenato yini kumeze bangakhulumi baze baye phambili okwenzazi ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule enze yonke into le ayenzileyo xa esithi yena ubengafuni ubengazimiselanga uyabhomba but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa selesikhathi eyilungiselela izikhali ezisasebenza lanamhla kusukela kufebruwari 24 bengena la manje okhe zisasebenza ziyatshengisa ukuthi kulesikhathi eside nje beyilungiselela yanini
inetho yona-ke ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela enza ukuthi ahlasele kwele Ukraine
singayisoli nato kodwa iRussia okwamanje ngendaba ye-Ukraine iRussia ngokwayo kumele siyisoli uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha iside entweni enje but iqiniso yokuthi i-Ukraine lilizwe elizimeleyo ungena njani elizweni lezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani ubhomba ukuthi ufuna ukwenzani njengayoko wangena amadorobho Operation Donbas lawa uyangena amadorobho e-Ukraine ufuna ukuze awaqede xa kuyukuthi uqonde ukulwa nenato indaba engayigombolozelanga irussia kuphela wazithulela hhayi mina nguvumi lokho yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela
umnumzana Sipho Ngulube ulandela ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho logibbs dube westudio 7 esejohannesburg kwele south africa uGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ngqakutho Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Community Party ngodaba lunye.
Sivumelana lomongameli weRussia ukuthi iMelika labangani bayo abeNATO yibo abenza kwaba lempi lesiyibone Eastern Europe yase-Ukraine. Ngabe kabazange bazame ukuthi iUkraine joine iNATO lokuthi iMelika labangani bayo iNATO bazama ukufaka ama-military bases phakathi kwe-Ukraine. Besondela kakhulu e-border le-Russia ngabe into azange ibe khona. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-2014 abantu be-Donbas region bavota ukuthi bona kabafuna ukuba ngabe-Ukraine, bafuna ukuthi babe ngabe-Russia. Kanti siyakwazi futhi ukuthi kwakutshaywe i-coup e-Ukraine. Selokho kwaphela i-Soviet Union, i-Ukraine ibubuswa kuhle kwagcina kwaze kwafika esikhathini esekhu eyabakhona uyokwenza ukuthi kube lombhuqazwe kuDonbas region.
Umnumzana Putin baba Mabena singathi vele ufunani e-Ukraine njengoba siyezwa lapho umongameli Zelensky esithi wenza umonakalo onjengalowo owadalwa nguHitler.
Umongameli weRussia lohulumeni wakhe abakufisa kakhulu ukuthi bavikele abahlali baseDonbas. Manje iMelika leNATO bafuna ukungenela kabafuni ukuthi uPutin asekele bafuna ukumadla Ukraine ukwenzela ukuthi bachabalalise iRussia ngendlela esiyazi ngakhona. Siyakwazi futhi ukuthi izalwane zaseZimbabwe ikakhulu esemabandleni aphikisayo basekela kakhulu okwenziwa yiNATO ngoba bacabanga ukuthi into eyenziwa yiNATO yidemokrasi. Sakubona eLibya ukuthi kwahamba njani kukhethwa uColonel Gaddafi abantu beLibya bahlupheka. Sakubona emazweni amaningi kubo Vietnam lamanye amazwe amaningi lapho iMelika eyangenela khona ngendlovu yangena. So iMelika kayiyazi idemokrasi, iMelika yazi kuphela esingathi ngolwasemzini ngama-economic interest. So kuya e-Ukraine yokuthi Ukraine njengoba satsho phambilini yindawo elomhlabathi omuhle wokulima njalo bafuna i-oil yona leyana ese-Ukraine le-Russia yikho befuna ukuthi badistabilize i-Russia ngokusebenzisa i-Ukraine.
Umnumzana Ngqakutho Mabena ngunobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Johannesburg ecingweni kwele South Africa. Live Talk lamhlanje siphatha udaba lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, zinaso lezinye izisebenzi. Imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ibikwa kuyiyo isithatha imphefumulo yabesifazane abaningi eZimbabwe. Iyiyo njalo esikhokhela layo yonke imihlobo esihlasela abantu. Ibikwa njalo isibangela isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu semihlobo yemvukuzane ehlasela abesifazane, ikakhulu abensundu elizweni. Mavis Dama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zisitsho ukuba lanxa imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ingomunye wemihlobo eyenqabelekayo ma umuntu ethe waphanga wayahlolwa, baqhubeka belahlekelwa ngumphefumulo abesifazane ngenxa yokuphuza ukuyahlolwa lokwelatshwa. Lokhu kufakazwe ngomunye wamalunga edale lephalamende, unkosikazi Lindani Moyo, olomzali owatholakala ele-cervical cancer kodwa owaphanga wathola usizo lokwelatshwa.
Mina nginika umzekeleso wabantu abaningi njengomuntu ohlala phakathi kwabantu abakhitshwayo, including umzali wami ongumama wami wakhitshwa lanamhla ukhona, ngimenzele i-birthday le-90 years, but wakhitshwa mina inde-6 years. Ngimenzele i-birthday le-90 years khonapha ne-sister kulokhu esaphila, and uzigcinele mvo. Asithiyeni ukucabanga kwakudala, sikhangeleni okwakhathesi ngoba lezinto esifona khathesi seziningi, sokungcono ukukhangisa ukukwazi.
Ukhuthaza abesifazane, unkosikazi Moyo, ukuba bayehlolwa sikhathi sonke, hatshi ukulinda isimo size sibe sibi sokungasekho abezempilakahle abangakwenza ukuhlenga impilo yakhe.
Kubo mama ikakhulu mbakhuthaza ukuthi khona bangeza indawo eziyabe zithiwa kuhlolwa abantu, ngabahambe ngobuningi babo, ngoba kuyanceda ukuthi i-cancer le ingabonakala isesekuqaleni. Bathi umuntu uyakwanisa ukuthola uncedo ukuthi bakithi asithiyeni okwakudala ukuthi kumbe sihambile wakhangelwa isibeletho sathiwa khona sesingemvukuzane. Nxa kukwaniseka, buza abafundele lokho ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi nxa sikhutshwa sikhutshwe.
Abe-Cancer Association of Zimbabwe bathi bathatha inyanga kaNkwenkwenzi njengenyanga yokuqakathekisa ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane lemvukuzane eye-cervical cancer. Lokhu kugcizelelwa ngesinye seziphathamandla senhlanganisweni ye-CARS, uMnumzana Lovemore Makurirofa, othi abenhlanganiso yakhe besebenzisa linyanga kaNkwenkwenzi ukutholisa abesifazane ulwazi olwaneleyo ngalo mkhuhlane olakho ukuvikeleka lokwelatshwa nxa uthe wabanjwa kusasemasinya.
So at the Cancer Association of Zimbabwe clinic in Harare, or at the cancer center, we have reduced the cost of cervical cancer screening, that is VIAC, from $10 to only $5. It's just a way of encouraging more and more women to be screened of cervical cancer. And it is also a way of making sure that more and more women come for screening, and at the same time, they also receive correct information about cervical cancer.
Sasehlise imali ehlawuliswa lapho umuntu ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho eklinika yethu esemofisini e-Cancer Association eHarare kumbe e-Cancer Center isuka ku-$10 yehla yaya ku-$5 ngendlela yokukhuthaza abesifazane abaningi ukuthi bahlolwe leyo mvukuzane yomlomo wesibeletho. Le ndlela njalo yokuhuga abesifazane ukuthi bazehlolwa sikhathi sinye betholiswa ulwazi oluyilo ngale mvukuzane yesibeletho. Omunye wabathethe lelithuba lenyanga kaNkwenkwezi ukuyahlolwa, unkosikazi June Muchemenyi Nazare, ukhuthaza abesifazane ukuba bengalidlalisi lelithuba ukuyathola usizo lokuhlolwa lokwelatshwa ngentengo ephansi, kwezinye indawo kungela lambadalo.
And they will also throw in a breast exam for just $5. So it's a great, great deal. The clinic is wonderfully pleasant and the staff are great. I'd recommend, highly recommend all women to go in to see their doctor or their nearest health service provider to get checked for cervical cancer, and while you're at it, also get your breasts examined.
Bazokuhlola njalo eyamavele ngayona le $5 oyabe uyibhatalile okuyimali engcono kabi. Iklinika yakhona inhle okwamagama njalo lezisebenzi zakhona zilunge kakhulu. Ngiyakhuthaza sibili wonke umuntu wesifazane ukuthi ayehlolwa ngudokotela wakhe loba ukuya yiloba yisiphi isibhedlela kuyahlola imvukuzane yesibeletho leyevele.
Abezempilakahle babika ukuba bafika phose izigidi ezinhlanu 4.5 million abesifazane abasukela kuminyaka elichumi lanhlanu kusiya phezulu abasengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane. Okwamanje baveza ukuba kucatshangelwa ukuba minyaka yonke abesifazane abedlula inkulungwane ezintathu 3043 kungabahlaselwa yile mvukuzane yesibeletho abayingxenye bakhona bebulawa yiyo. Kusukela ngomnyaka ka 2018 eZimbabwe lasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana ijekiseni elibavikela kumvukuzane yesibeletho le ele human papilloma virus vaccine elibikwa linceda kakhulu ukuvikela lokubanjwa masinya kwalomkhuhlane nxa uthe waba khona, ngoba bahle bafike behlolwa kuqala bengakahlatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo, ukutshaya indiva ukuchinga okwenziwa ngabasekeli beqembu lakhe umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu abathi kumele axotshwe umsebenzi ngoba ezehlulekela. Intelo lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli beqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bakhonane kakhulu besithi umqeqeshi uMandla Mpofu kahambe ngesikhathi leli qembu likhokhelwa ngethu kanyangele ebulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields ngensonto emini. Lo mdlalo uthe ufika komlindo yacina iqembu leBhosu selilinganisile waphela sekuyi-2 ka-2 njalo uMpofu futhi abalandeli kumele bafunde ukubekezela.
Ngiyazithemba mina njalo sengibone ukukhulu emsebenzini wami lo okuqeqesha. Abantu kumele bafunde isifundo ngokwenzela iqembu leReal Madrid ukuba imizuzu emibili isikhathi eside kakhulu. Bona laba abakade bethinga khathesi namba sebethabile.
Umdlali weqembu leHighlanders uAdrian Sila nguyohlenga iqembu leHighlanders lomqeqeshi wakhe uMpofu ngokulitshayela emambuleni kabili njalo uthi kwimidlalo elandelayo bazakwenza kuhle.
Ungekolula singani fans but good character in the team. Going forward from this game, I think sabuthathela from igame naleyi. Yeah, every game I think I'm a supporter. Logistics ukuthi sabuthathela from igame leyi, sabuthathela from igame leyi, look as draw. But I think from this game, going forward, I think they're going to produce results.
Impumelelo ngensonto itsho ukuba kumidlalo elichumi lane iqembu leBhosu selibe ngutshingi lobhanqa kumidlalo eyisikhombisa njalo lihlezi endaweni yechumi lanye engalaneni imiklomelo lile miklomelo elichumi lesithupha. Ngomgqibelo umqeqeshi weqembu lechikenini uJoey Antipas selezonde kane unwabu ngemva kokuba iqembu lakhe libe ngutshingi lobhanqa 0-0 leqembu leHerentals.
First of all, I'm pissed off. We didn't do enough to win.
Okokuqala, ngizonde kakhulu ngoba kasidlalanga njengabantu abafuna ukunqoba. Kasibange sikhweze amasokisi umdlalo wonke nalapho sisifake abadlali abasha abahlanu. Emidlalweni wenguqu uqakatheke kakhulu ukukhuphula izinga nxa ungathola ithuba. Njalo limpumela itsho ukuba silahle imiklomelo emibili.
Iqembu lechikeni lincintisana lele Dynamos phezu kwengalane yemiklomelo njalo lona lile miklomelo ngamachumi amabili lathoba minembili kuthi ele Dynamos okuyilo elihlezi phezulu lile miklomelo ngamachumi amathathu. Iqembu leDynamos lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Bulawayo City njalo minengi imidlalo ephelezi ngutshiki lobhanqa ngempela viki yedluleyo. LeHarare City libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Ngezi Platinum Stars kuthi iqembu leTenex libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Triangle. Kweminye imidlalo eviki lechumilane iqembu leFC Platinum libhaxabule leCapes United nge-3-0 kuthi eleZPC Kariba litshayele wawa nge-1-0. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Umpracedis Jeremiah. ngisithi asibaneni ngowafasi sithi sasa ekseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.